ke indaba yokukhutshulwa kwenhlawulo zabameli kumbe amagqwetha isisithi ukuthi bonke abantu abaningi uzulu umphakathi omningi ungadala icala ukakhathalekile ukuthi ngcinyane ongakanani sebevele nje sebeyikudla kwejele ngoba imali leyo balutshwane nxa bekhona abalayo leyo mali ebaliswayo ukuthi xa kuthe kwathi kuza kuthi hhayi lokho ngibona lilungelo labantu nje abantu ngabazilungiselele bahlala ukuthi baza kuya emajele sengisitsho ngoba phela icala lembula ingubo lenjena ngako ngathi mina soze ngidale icala liyazibuyela nje icala ubususwela ukuthi uzamelwa ngubani labana laba benkantolo bangabona ungamelwa bakuphicaphice uvele nje wena usuyadliwa zintwala zejele kayikho enye indlela ngoba abantu imali vele ngabalayo
sizwa njalo kuthiwa labo abafuna ukwesula umtshado wabo okuthiwa yidivorce ngesilungu sokuyamele behlawule bona imali engafika wena 18,000 akusoze kwenze na ukuthi abantu begcine bephonga ukuhlala bese sabe kuyabhadala
ye akuvele kunjalo sebezaphonga ukuhlalela khonolowo nje ukuthi njengoba imali zakhona sezingakubona abantu vele uthando lungaseku kule ngxabano abantu bathi kungcono sizidlalele kumbe abanye vele nje bahle badlalelone icala lokulimaza lo omunye ngobana bezekhululeka ubana baye enkantolo bonquma lowo mshado uyakubona la ukuthi nxa abantu behlala ngaphansi bophahla lunye sokumele ukuthi behlukane kodwa umthetho ubabandizele ndawonye kuyakhathaza la nxa omunye azasuke ayele ziningi izinto azakazenza ngobana umthando kawuchithwanga lokhu sekusitsho ukuthi nje okusemahlangeni ungazakubuya ushade kutsha ngempahla ingazake yabiwe ngobani umthando kawesulwanga kufaka abantu enkingeni ezimangalisayo ukhona umuntu osesukela amalungelo abantu osefuna ukuthi ahlalise abantu labantu abangafunaniyo